Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 9 kunhlolanja 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umnumzana ushaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi etsusela ngo 1981
umongameli mnangagwa gcwalise izikhala ezijiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo.
Ziyatshengisela-ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa-ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo.
Ibandla le-ZANU-P F lisolwa ngabaningi ngokwenza umhlangano walo we-Politburo khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Ukutoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha 106 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,658. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,339. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labalahlekelwa zimpilo kulezinsuku liyehla nxa kuqathaniswa lakumaviki edluleyo. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezintathu 3.6 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 95,142. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 106 million njalo wabulala abangu 2.3 million ngokutsho kweJohns Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiwe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wazise izolo ukuthi obe ngumeli wakuleli kumanyano we-United Nations umnumzana Frederick Shaba usengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe okuyisikhundla esithiywe ngumnumzana Sibusiso Moyo. Ushaba wake watholakala elecala kudaba lwenkohlakalo yokuthengiswa kwezimota iziphathamandla zikahulumente iWillowgate scandal ngomnyaka ka-1988 wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalolunye kodwa kazange apike ngoba umongameli Robert Mugabe waphanga wamxolela. Ongene kusikhundla sogatsha lwezokuhambisa olwe-transport sona esithiywe ngumnumzana Joel Matiza ngumnumzana Felix Tapiwa Mona ongumeli weChikomba Central edalele ePhalamende. Omela iChimanimani West kudale linye unkosikazi nokuthula Matsikenyere usengumphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seManicaland. Isikhundla lesi sithiwe ngunkosikazi Ellen Gwaradzimba. Owake waba intatheli zindaba njalo engumeli wemakonde ePhalamende umnumzana Kindness Paradza yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko okuyisikhundla esachiywa ngumnumzana Energy Mutodi ezexotshwe ngumnangakwa. Umeli weBait Bridge ePhalamende unkosikazi Ruth Mavunga Maboyi yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Mike Madiro omela iMtare North yedale lePhalamende ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lweTransport. Ukukhethwa kwabantu laba kwamukelwe ngemibono etshiyeneyo, abanye bekuncoma kodwa abanye besithi akula nguquko abazalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Mqondobazi Magunya.
Indikimba yendaba mayingabi sekuthini into yenziwe nguPresident iqondile mbela iqondanga, ngoba nxa silandela iConstitution yeZimbabwe iqondile indlela kwenze ngayo. Kodwa ke iproblem esukibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona ikakhulu ngomnumzana uShaba uShaba. Ngiqinisa lokuthi abaningi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi se-Wheel of the Scandal. Abanye njalo into eyenza simkhumbule kakhulu uShaba yokuthi imdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugu roundist. Ngomunye wabantu abayibona ababemqoka kwekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sitshabalale. Ngaleso sizathu ngiqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi i-appointment kaFrederick Shaba kabayemukile. Elingaphezu kwakho konke isikhundla akade sikuthiwa ngumuntu phose esidentifya laye njengomuntu wakithi, kodwa ke sesisiyaphiwa uFrederick Shaba. Sokuthi ngakuthiwa lapho kuphume khona uSibusiso bambe badinga uThemba obakhambe badinga uChizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hayi ukhona omnye wakithi omregresileyo. Yikho lapho embona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sesikhangela ukuthi kambe uFrederick Shaba isikhundla nesi usilungile yini, engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi isikhundla usilungile uFrederick Shaba, sesikhangela ngeexperience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathi ntambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Paradza wayintatheli zindaba. Ubona ngani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kande yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Paradza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi imgceke ukuthi ngabantu bezano. Ngakho ke ngalelo ulelungelo lokuthi umnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Paradza ngumuntu ovele ongumember of parliament. Nxa eyimember of parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani eParliament, upresident ulelungelo lokuthi angamkhetha ukuthi amenze uminister. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo yokuthi ukhona okumqoka ngaleso sikhundla uzakwenelisa na uKindness Paradza. Yikho kumele sizibuze khona.
Umnumzana Mqondobazi Magunya uhlaziya ezombusazwe. Sixoxele omunye njalo ohlaziya ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi kusukela ngo-1981 kuze kufike kathesi, yindoda ekade isebenza ezikhundleni ezithiyeneyo ezikahulumende. Ngakho-ke ngibona ngathiwa umuntu owaziyo umsebenzi wakhe, seke wasebenza e-United Nations. So indaba ze-foreign affairs kayisizondaba aziphumputhayo, yindaba azizwisisayo kakhulu ngoba usesebenze kakhulu ekuhulumende. Singamuthi ngumuntu ongaba yi-career diplomat. Kodwa kumqoka okumele sibe kwazi ukuthi i-foreign policy yelizwe ngalizwe kayibekwa ngumuntu oyedwa. Ngathi uminister we-foreign affairs angaba yi-champion ye-foreign affairs, kodwa uhulumende munye ngamunye nguyo o-decide, kumbe nguyo ongathi obekayo umthetho weli lizwe ukuthi i-foreign affairs yabo kumele ihambe njani. Usifiso Moyo yindoda ebe ilamandla kakhulu kuhulumende, njalo yindoda ekade ikwanisa ukuthi umsebenzi wayo iqhubele uye phambili, ngoba ilizwe leZimbabwe yilizwe esingathi amabutho eZimbabwe ale influence eningi kakhulu. So nxa ungaveli ngathi kuhistory yesibutho, kuba nzima kakhulu ukuthi amahitiza kumbe ingqondo yakho ilalele kakhulu ngohulumende. Kodwa silethemba ukuthi lundodo ongenileyo ngundodo owaziyo umsebenzi wakhe. Udubo nje ukuthi uhulumende weZimbabwe ngathi abebutho yibo abaza decide ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili njani. So mina ngibona ngathi abantu akumelanga bagijime kakhulu bathabele ukuthi sokungena umuntu ochiyeneyo, ngoba uhulumende uyazidecide ukuthi i-foreign policy yakhe kumele ihambe kanjani.
Ngokubona kwakho Mlilo, ukuyini okumele kwenziwe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga?
Kumele ukuthi uhulumende alandele lokho esingathi international standards ze re-engagement. Lokho ukuthi kulendo zama human rights okumqoka khonapho indaba ze property rights, ngoba siyabona ukuthi uhulumende weZimbabwe esikhathini esiningi indaba ze property rights kazilandela kuhle. Kube nalokho ukuthi nxa abantu bedemonstrator kumbe nxa abantu betshengisele elizweni bayachaywa, bayabotshwa. Sisakhala kathi kulama MP amaningi ayo opposition asemajele, abanye basemakhodi. So kunenga kulokwenzakalayo elizweni okwenza ukuthi umumo wesizwe kumbe ngathi nxa ezinye izizwe zisikhangela, sizibona njengohulumende ohlukumeza abantu, ohlukumeza ama-citizens. So uhulumende okumqoka kumele alandele lokho esingathi ngama-human rights, njalo abeselandela lokho esingathi i-property rights. Lokho yikho esingathi yi-baseline.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe njalo ugokela inhlanganiso ye-Center for Public Policy.
Yebo yebo yebo, thokoza omuhle Zimbabwe omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela maviki yonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokusetshenziswa kwemithi lendlela zendulo ukwehlisa inhlungu kulo ozithola esehlaselwe yi-coronavirus okwenziwa ngabantu eZimbabwe. Sikhangela njalo ukwenzakala kwezemfundo phansi komumo we-level 4 COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilame uMikeove ngo-8 ntambama.
Ivandla leZanu PF selisolwe kakhulu ngabantu abaningi ngokwenza umhlangano walo wedale elimqoka elePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo wazise izolo ukuthi baza kwenzela lomhlangano emahofisini eZanu PF eHarare kusasa ngehola lethumi ekuseni. Ivandla leli lilahlekelwe iziphathamandla ezigoqela abaphathintambo bakahulumente ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo. Amabandla aphikisayo athi umhlangano weZanu PF lo uveza sobala ukuthi ivandla leli alihloniphi imigoqo efakiweyo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale iZanu PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisi nabo, bengasebenzisi oZoom, bangasebenzisi oSkype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethu
uyathuka uthi kati yena uyalelwa ke ukusebenza kodwa ke abezana uphefu besenza umhlangano ukuthi ukuthi into abayekhulumayo kayisiyo ke abayenzayo yikho ke uZulu ke uzaqinise engasalandeli ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana. Mbiko bani ibandla lezanu PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi ke ibandla lezanu PF yasobandla elilandela ke umthetho kalisilo bandla elilandela ke intando kaZulu libandla ke eliphila ke ngokanyavu lisenza ke intando yalo eliphikisana lomthetho yabukhona ikanti njalo elikuchoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe abantu kabasebenzi imhlangano ayenziwa kodwa bona ke eyabo ke imhlangano beyayenza ngesikhathi sabo siyakhangela ukuthi ama-by election bavalile siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi ke imhlangano ngaphandle nxa isenza ke ku-social media yakubo Zoom ke lakubo Skype kodwa bona ke bahlangana kuyatshengisela ke ukuthi libandla elingintando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe ngoba sakubona kusenzakala ke ngoDisemba ke la ngoJanuary lapho ke ababesenza khona ke amaparty amaparty ayiwagcina ke senza ke ukuthi iCovid-19 le imemetheke kakhulu bona ke begula kakhulu amaminista ke abanye besichiya ke lezi ziphatha amandla zikahulumende kabafundi kajezi ukuthi ngabantu ke abangafundiyo ngalokhu ke isenzo abasenzayo ke ngoDisemba la ngoJanuary besenza amaparty baqhubeka ke besenza ke imihlangano ke bangahloniphi ke izinqumo ze World Health Organization kanti lezi nqumo ke abazenzela zona yikho ke kwenza ke ukuthi uZulu ke angabahloniphi kusasa angalandeli ke izinqumo ke eziyabe zifakiwe ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo ke zifakelwa abanye sibona bezana uPF azibathinti.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoyebandla leMDC Alliance kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sezana uPF umnumzana Simon Kayamo yo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ibandla lezanu PF lizimisele ukulwisana lenkohlakalo enziwa ngabantu abathengisa umhlabathi ngaphandle komthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asisebenzisa amabhiza lezinja ekulondolozeni imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibulise msakazi, ngibuye ngibulise laba zalezizwalane zeZimbabwe kanye umhlaba wonke olaleleyo kulesi sikhathi. Igama uBK umvuka Mahadane uphuma le enkanye yilana nje eSouth Africa ngenxa yombuso weZanu PF owehlulekayo. Manje sengize ngikhulile abantwana bami manje sebeze bekhulile akulanto etshintshayo eZimbabwe. Hayi siyacela bakithi ukuthi amazwe wonke asemhlabeni bakithi akakhalele kanye lathi bakithi maybe ngingazwakala ngoba kunini abantu beZimbabwe bekhala kodwa abazwakali ukukhala kwaba kuzwakali. Basicindezela masikhala babuye bejike bona bethi bona umbuso uright akuna kuhlukuluzwa ngale ekhaya akuna kuhlukuluzwa abantu behlukuluzwa kangaka. Hawu Nkosi yami abazweli kwalani kanti bona abantu abanjani bakithi ngosathu nemhlobo bani Nkosi yami. Sorry for ukubabiza ngale ndlela kodwa ngendlela abenza ngakhona uyabona ukuthi laba ngabathakathi abathathi bokugcina engakwazi ukuthi ngababiza ngithini ngoba abanazwelo bo bona izilongo be right lemdeni yabo yonke into i right kubo ku right bancindezela abanye abantu abaswelayo abantu abahluphekayo mabe khala ekhala ngokwenzakala ekhaya bathi abantu ubazenzisa isimo si right yini kodwa yona leyo ngemva kweminyaka emingaka abantu bekhala ngombuso weZANU-PF bona bethi ku right hayi ngibuhlungu ngabe ngokuzwa labantu abakhuluma ngale ndlela ngoba bona bethola isinkwa lo leso abasithola mihla ngamalanga kona kuZANU-PF umbuso wabo lo hayi udodi lo ngiyabonga umsakazi uBK Makadana.
Salubonani basakazi beStudio 7. Ngingajabula kakhulu nxa iaudio yami lami ingasakazwa lapha. Mina basakazi ngukhethwe Bebe ngikhuluma ngiseGaborone. Bengicelani ukubuza ukuthi iBritain yebo siyayibona ifakele iziphathamandla zikahulumende izijeziso, ama-sanctions. So mina ngicelani ukubuza ukuthi kathi njengoba kusukela iZANU ithatha ilizwe akula sikhathi iZANU yake yangephula ilungelo labantu umbhuqazwe uthayile babulawa njengempukana amaNdebele kuhlinzwa omama abazithweleyo abantu bephoselwa emgodini bephila ayizange yasukuma iBritain kuyini asebekwenzile okuyikhono okwenza kubanyikinye ngale Britain osekumangalisa into yeBritain ngicelani siyikhangele ngelinye futhi iliso siyayibona iBritain iqala ukusukuma ngemva kwendaba yomhlabathi before indaba yomhlabathi asizange siyibone thini iBritain izokhuluma ngokwethulwa kwelungelo lobantu yebo iZANU uvele ibile phula ilungelo from ilanga lokuqala babulala abantu lamanje iUnited Nations ayikunanzeleli esingathi ikukurecognize ukuthi iGugurawindi yayiyigenocide kwenziwa yini khonokho ukuthi yona iBritain iyisuper power yehluleke ukurecognize umbhukazwe njengegenocide yiwo umbuzo wami basakazi ngajabula kakhulu ukuba i-audio yami leyi izwakale nayo.
Salbonani emsakazweni lunjani khona ngapha ekhaya ngifuna ngiseGoli ngicela usizo emsakazweni igama lami nguSimanga Liphi Ncube waseKhezi ngahlangana nobhuti ngo-1984 85 sanyamalelana soma sinyamalelane ngo-85 nganginomntwana ona 3 months uyise wahamba uyise wayengwasegwiru ngangakaze ngiye kibo so sasihlala kobulawayo ngihlala e-Hillside mina ngihlala e-Luveve 5 ngihlala kunosisi wami wayenyamalela wahamba kibo engazange watsho ukuthi siyahamba kibo ngingakwazi ngasala nomntwana ongumfana manzele nomntana wakhe ongumfana omunye wayehambelayo wayengathi uyisidalwa mayehambe nalo mntwana zange saphinda sakhontakthana kuze kube yanamhlanje lowo mntana wakhe ongumfana uyangisokolisa kakhulu engisokolisa usefuna abakibo angikwazi nokuthi ngingabafunaphi ma efuna abakibo angikwazi ukuthi ngizobafunaphi so bengicela usizo lingifunise uJohn Sibanda owayengwasegwiru mina igama lami ngingusimanga Liphi Ncube waseKhezi ngahamba noHebert mntana kwaye ne-3 months uHebert so ma kukhona mhlawumbe abakibo abezwayo or yena usaphila nje besikhathi sisesside kangaka sagcinana ngo-1985 or usaphila ma izihlobo zakhe zisizwa ngicela lingisize ngoba ngenzela umntwana ufuna ukuthola abakibo kunzima empilweni yakhe so nani bomsakazi ngicela lingincedise lingifunise ma limtholile or othuna uyazi abakibo or unendlela angifonele kuyena leyi namba yami ekuWhatsApp or angiwhatsappele kuyena leyi namba.
Inombolo zikaSimanga Liphi Ncube ngeza kwele South Africa njalo zithi +277 333 111 990 ngiyaphinda njalo +277 331111 990 lingasiza abamaziyo uyise wentotana yakhe. Lawe mlaleli, uvunyelwe ukusithumela umlayezo wakho nge WhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uthi ilizwe lakhe liyaphambili ngokuthenga umuthi wokwelapha iCoronavirus kunkampani ye-AstraZeneca, lanxa nje kutholakale ukuthi umuthi lo awuwelaphi ngokupheleleyo umkhakha we-COVID-19 omutsha osutholakele kwele South Africa. Abamabandla aphikisayo kwele Somalia bathi abaseyikunanza umnumzana Mohamed Abdullahi Farmajo njengomongameli walelo lizwe kulandela ukuphela kwesikhathi sombuso wakhe esivunyelwa ngumthetho izolo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale lesenethi kuyaqala namuhla. UTrump wetheswa icala lokuphehla udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende ngesikhathi ezama ukwalela embusweni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden ngozibandlela. Kodwa ukufunyanwa kwakhe elecala kukhanya kuzahlupha ngoba abebandla lakhe lama-Republicans bathi kabasoze bakuvumele lokhu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Inkinga ngale ndaba ye-impeachment ka-Trump ukuthi kufunakala i-2/3 majority, so kusho ukuthi ama-democrats kumele athole abantu abambalwa. Last ngi-checka ngangizwe kuthiwa kufunakala at least ama-senators angu-17 from ama-republican ukuthi avotele ama-democrats. So far bakhona abangathi bayathembisa kuma-republican kodwa balutshwane. So because of that, kungenzeka ukuthi Trump bangakhona ukuthi bam-impeache. Okubalulekileyo kodwa ngokubona kwami ukuthi i-process kumele yenziwe, ngoba umuntu uma yenza icala kumele ethese icala leli. Angiboni ukuthi into e-right ukuthi ama-democrats baphombe ukumyekela just because besithi abasoze bawina ivote yokum-impeacha. I think kumele basende i-message even la kubo-president abazobuya in future ukuthi babekwazi ukuthi umthetho uyalandelwa. I-America ilizwe le-rule of law.
Alubana ethe wafunyanwa yisenethi engelacala, ubona lokho kumupha umdlandla yini? Sigcine simbona encintisa emele ama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ye, mase siyeqinisweni kuzomnika umdlandla, ngoba anyone oyabe etheswe icala ma etholakala ukuthi akagwetshwanga kumnikeza amandla ukuthi ma esesiyakhuluma labantu bakhe abatshele ukuthi hayi beku ngenye witch hunt, ngenye walks. And siyazi uvele unabalandeli abaningi uTrump, ngoba wavotelwa wabhitha i-record yamavota awathola ngo-2016. So i-impeachment le ma ingaqhubekelanga phambili ingagwetshwanga, kuzomnika umdlandla ukubuyela atshela abantu bakhe ukuthi hayi, into engalitshela ukuthi vele konke lokhu ngamanga. Abantu laba bazama ukungidistroya ngoba befuna ukudistroya lina elangivotelayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiwe ngabaphathi ntambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabanengi ngokwenza umhlangano walo wePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ukutoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuzaqala namuhla. Kupupe abantu abalichumi lantantu nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.